bevimbakahlekahle abantu bamatraka besithi bayasithathela umsebenzi because nendawo nje kuthibe kwathi wavukavuka umoya wakhona like kuba Witbank le so uke wavuka futhi umoya wakhona lo kungani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje omunye engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona ukafika ukawinokuxabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavele okunye so nje abantu ngasiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni esefu
sizokuthiwa abanye abantu sebecathile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela ezimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza kuhamba njani
abanye abantu nje bacashile ngoba ikakhulu ukuthi abacasha kakhulu yilawa abangakhoni ukukhuluma nje esindebele ngoba babe singasezwani so yibo abantu abatagetwa sethi ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isizulu babe sebekhuluma isingisi but wonke umuntu nje unjani uya-attackwa but abaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babesefile lapho bakhona
sizakuthiwa bebelanda-ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho
um bekulanda nje abamatraki laba besithi bayasidathela umsebenzi kababuyele emazweni abo besithi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele baye kuphi wona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi msebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yikade betageta bevimbe ku-freeway yikolapho kuqale khona into yakhona leyo
bebesenzani manje bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bekungani kwenziwani
bebengani bayabhikitha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yade isenzakala le but angizoba nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye indawo nje abantu basacashile abanye nje akukafiki kubo njengoba into esasanda ukuqala ngoba izolo kube kwathi ithulathile kube kwathi nje kwenye indawo bayazama ukuvimbavimba kwahamba njani but nezokuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo inyana la bebelande betathela abantu izinto zabo.